Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Elinga livuka njani izulukandaba. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 26 lwezi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazane sezisole omama abathi baza kuya phambi komuzi wentatheli zindaba uHopewell Jingono eHarare banqunule bageze njengendlela yokutshengisela besola amazwi kaJingono wokuthuka unkosazana Linda Masarira.
Ubuhlungu ye, kodwa bese ngizibuza ukuthi kanti ubuhlungu lobo babungaphi umakhuphe bemtshela ukuthi khona uyisifebe, bemtshela ukuthi khona uyelekibo into ezinjalo.
Izakhamizi zeWange zibikwa zilakho kuxotshwa emizini yazo ngenyanga ezayo ukuze inkampani yamaChina yembe amalahle.
So kuzayenzakala ama-petition, kuzayenzakala ama-public meetings, kuzayenzakala ama-march, kuzabhalwa izincwadi abantu betshengisela.
Ukusilela kwamanzi edolobheni leDede kubikwa sokufike kusibanga esibi, abantwana besikolo bebuyiselwa ezindlini ngenxa yodubo lolu. Lanxa nje sebezaloba imihloliso eqakathekileyo.
Umuma usufuna even yena umama welizwe uhulumende engenele endabeni yena le yamanzi edithi, because indaba le sengiya kudala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazane sezisole omama abathi baza kuya phambi komuzi wentatheli zindaba uHopewell Jingono banqunule bageze njengendlela yokutshengisela besola amazwi kaJingono wathuka unkosazana Linda Masarira, umkhokheli webandla leLead esithi kagezi. UJingono wayephindisela kuMasarira owasola ingxoxompikiswano ezaqutshwa nguJingono enkundleni yokuxhumana eTwitter kuhlaziywa udaba lwezizalwane zeZimbabwe esezigcwele kwele South Africa. UMasarira wasola uJingono ngalokhu okwamcunulayo, wasesithi uMasarira kaqale afunde ukugeza. Amazwi la acunula ezinye inhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane, ikakhulu ezibona ngombono munye lebandla elibusayo elezanu PF njengaye uMasarira, zathi nxa engaxolisanga uJingono omama laba baza kuyageza phambi komuzi kaJingono. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosikazi Busibhebhe, njalo oyintatheli zindaba.
Mina ngingumuntu lwana oseqalisa ukuthatha izinto zangale, ngithi ngezangale, ezangapha ngezangapha, ngoba sengananzelela ukuthi izikhathi eziningi xa kule zinto ezihlupha abantu bayithi ngapha kubalutshwane abamalathi ngale. So khathesi sengikhangela indaba yena le vele eqalise umsindo nalowo ukuthi umama yena lwana ukhulume ngokuthi ubaba lo uChinono uthe yena ama-South African kumele ba-right nxa besithama Zimbabwe naphenduke ekhaya ngenxa yokuthi kumele babuye bazolwisana lobunzima ababhekane labo. Ngizibuze ke umama lo ukuthi nxa esola khona lokhu sokungenxa yokuthi sokulamaZimbabwe avela eMpumalanga asethwele nzima elizweni baze baqalisa labo ukuchapha umngcele besiyadinga ukuphila kwamanye amazwe, ngezikhathi kumbe ngesikhathi kusachapha abantu bangapha kulolu luhlu lwelizwe besiyadinga ukuziphilisa khona ngale, kwakuthiwa hhayi abantu besindebeleni kabathandi kufunda, bayakuzonda ukufunda, bayakuzonda ukusebenza. Yikho bethandani, bethanda ukuchapha umngcele beyesebenza eGoli, vele bathanda ukuya eGoli bahawukela injiva, bahawukela impilo yonaleyana. Kukanti hhayi thina vele saqalisa ukububona lobu buza ubunzima kudalo ngesikhathi sona lesana esabhuqa abantu ngapha. So khathesi sokumele ukuthi nxa abamama laba abafana la eMasarira sebekhala ngokuthi abantu bakithi sokumele baphendukiswe ngoba kulodubo, sime labo sibazwele ukuthi ashu abakithi bangaphendukiswa ngoba badubeka babahlale khona ngale. kodwa lapha umgabe sathi khona abantu bengale bathanda ukusela kabafundanga kwakuhlekwa akula umuntu ayebazwela ukuthi hayi kunzima bakithi kibo kabaphilanga kuhle kabalamsebenzi kabasakulazikolo into ezinjalo nje
manje amazwi kamnumzana Jingono ukuthi unkosazana Masarira eyogeza uwabona njani
mina ngathi njengomuntu osebenza ebuntatheleni izindaba mina vele ngiphila ngokuthi umuntu kumele akhululeke entweni ayikhulumayo kubuhlungu ye kodwa bese ngizibuza ukuthi kanti ubuhlungu lobo babungaphi umakhuphe bemtshela ukuthi khona uyisifebe bemtshela ukuthi khona kabuyele kibo into ezinjalo balutshwane sibila engabezwa besukuma laye besithi hayi kwakukubutha tshelwe khona lokho kumele ukuthi khona kungenwe ezidaladini kubhikishwe kuchaya itoyitoyi ngokuthi hawu umama sebephanjanisiwe babizwa ngamazwi amabi kodwa ngenxa yokuthi khona hayo ulinda ukuthi khona ayogeza nje ukuhlamba nje sokuyicala elikhulu hayi kunzima bakithi asoze ngitsho ukuthi kubi kumbe kuhle lokuthi ngubani orong ngubani oright mina engingakusho yukuthi hayi kubathinte lapho kubuhlungu khona labo sebekuzwa esijali ukukuzwa lathi nxa izinto ezinjalo zichiwo ngathi xa kuthiwa kababuyele kibo kumbe nxa kuthiwa khona hayi bathanda ukufeva bavele kabafundanga kodwa bathanda imali kumbe bathanda amadoda abantu into ezinjalo then bese ngibuye embuzweni wakho wesibili lo obuzileyo ukuthi khona kuthiwe kumele kuyobhikishwa khona ngale
manje wena uthini ngalabo omama abathi bona bafuna ukunqunula bageze phambi komuzi kamnumzana Jingono
hayi mina mbasola nto abantu balendlela zabo vele bakhona abakuphilelayo kutsho ukuthi ababathumile abayibo ababasebenzelayo ngathi ama-constituents abo abathumile ukuthi bahambe bayekwenza njalo abakwenzi nxa kuyukuthi yikho abakuthunyiweyo but engingakutsho nje mina yikuthi khona angiboni umahluko okuzawuletha emcabangweni womuntu ovele ele attitude enjalo kubomama kumbe le attitude enjalo ngumuntu yena lo akukhulume ngaye lokho nje kugcina kunika more ngesilungu ngathi more fodder ukuthi abantu bakhulume kube ngabomama ngoba nxa sebehambe bayageza phambi kwendlu yakhe and then kuzatshintshana kodwa bakhululekile labo ukuthi bakwenze ngoba nithi siphila kwesikuthi i-democracy laye ukhulume ngendlela yakhe exercise freedom of speech yakhe sokumetha kumele lokho kubuya lakhonokho ngendlela omama abaresponda ngayo labo nge-freedom of association and freedom of expression yabo baza responda ngaleyo ndlela so angeke ngibajaje kakhulu njalo angeke ngibasole ngoba kukhona mhlawumbe awungamagezi okuncane okungatholakala ekwenzeni njalo ngoba kukaningi obaba bekhuluma izinto ezibuhlungu ukudlula khona lokho besekelwa mhlawumbe bengabona kusiba lama drastic measures ekukhulumeni khona lokho entweni ezincane mhlawumbe bezisaba ukukhuluma entweni ezinkulu ngibona ngani nizakubeka khonapho nizachiya khonapho
kulenhlanganiso ezilwela ilungelo labomama ezithi zona kumele axolise uhopewell kodwa yena hayi uyala elokhu esithi kasoze axolise wena ngokubona kwakho kumele axolise na
kodwa nje benzama ukukutsho nje ukuthi angiboni kulesi sizathu sokuthi uhopewell axolise ubekhuluma kucabangayo lakho kuphuma ekhanda lakhe labo umama nje sebengaresponda ngendlela yabo but I think demanding an apologies it's over
lo ke ngunkosikazi Busibhebhe olwela ilungelo labesifazane njalo eyintatheli zindaba ubexoxa icingweni le Studio 7 ekwobulawayo izakhamizi zeWange zibikwa zilakho ukuxothwa emizini yazo ngenyanga ezayo ukuze inkampani yamaChina iyembe amalahle inkampani ethiwa Mutagest Investments ibikwa yaphiwa imvumo nguhulumende ukwemba amalahle endaweni ezibalisa ikashika Lusetshe Diki Bangale leDinde kukhangelelwe ukuthi linkampani ingaqala umsebenzi ngenyanga ezayo okungabangela ukuthi imuli ezedlula amakhulu amathathu zilahlekelwe imizi. Isikhulumeli senhlanganiso yezakhamizi eGreater Wange Residence Trust umnumzana Fidelis Chima utshele Studio 7 ukuthi inani labazasuswa emzini yabo yomdabu lingaba lilikhulu kulalelo elikhulunywayo.
I-South Mining ifuna ukuyenza i-underground mining, ifuna ukuqalisela 5 miles laphana, ibambe kuthiwa iBhangale, ibambe iDiki, ibambe leNekabandama, ibambe leLusetshe. But inkinga ikhona ngeyokuthi nxa beyenza kuthiwa i-EIA, i-Environmental Impact Assessment, izinto zama evictions abazikhulumi babe khuluma ukuthi hayi thina siyakwanza ukuthi nxa kule pollution sizay mitigate in this way, nxa indaba ze social corporate responsibility sizakwanisa ukuthi sidonate ama test books, sizakwanisa ukuthi sipende isikolo, bayalitshela ukuthi sile special grant eyasayinwa ngupresident ukuyenzela ukuthi hayi lingayali project, even liwazi ukuthi hayi iproject yakhona aso project engayenza ukuthi i-community ibe ngcono.
Lina njengenhlanganiso selike lakhulumisana na leziphathamandla
njenge-community? Saba-engage thina isiGreater Wange Residence Trust, sabatshela ukuthi hayi abantu laba ba-consulta ama-traditional leaders osabhu baniwa amabhayisikili on the basis yokuthi hayi it was during isikhathi se-COVID and therefore bona bakwanisa ukuthi be-include ama-villagers. But siyakwazi ukuthi ama-investors la ali-tactic yokuthi ba-consulta ama-government departments, and babewazi ukuthi singa-consulta ama-government departments, consulte o-RDC vele abasoze be-oppose, because bona in their belief babebona ngani hayi sesi-oppose upresident, sesi-oppose i-government, and therefore singakwenza khonoku kutshengisela ukuthi thina vele asifuna ukuthi kungabi le economic development. But ayisikho. Okuyikho yukuthi economic development should actually uplift i-standard of living eyabantu. I-economic development, it means ukuthi awumelanga ukuthi ungageba uyekele ukuthi uyenze ukuthiwa yi-rehabilitation of i-environment. I-economic development, it means ukuthi umuntu nxa esebenza ama-hours ayiwo ebhadale a decent salary. I-economic development, it means ukuthi umuntu kamelanga esebenze engela ama-equipment to prevent himself or herself from toxic conditions. So ama residents okathesi, ama villagers okathesi, they now appreciate ukuthi hayi abantu laba babesiqambela amanga ukuthi upresident usinike i-special grant, and therefore bayemele benza abakufunayo.
Manje zona izakhamizi zithini? Akhona yini amanyathelo ezizawathatha?
Ama-residents they are now saying ukuthi hayi thina the way abayenza ngayo i-environmental impact assessment simele siyiresiste, and sebefuna ukuyiresista and they will resist it. So kuzayenzakala ama-petition, kuzayenzakala ama-public meetings, kuzayenzakala ama-march, kuzabhalwa izincwadi abantu betshengisela, abantu be-engage i-government to make sure ukuthi i-issue e-project le imiswe.
Umnumzana Fidelis Chima, isikhulumeli senhlanganiso yezakhamizi e-Greater Wange Residence Trust, xa ecingweni leStudio 7 esewange. Imizamo yokukhulumisana lenkampani ye-Mutagash Investments yehlule.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC. Yabo.
Manje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani ku Studio 7 okhuluma uWilliam Maphosa ophuma esigabeni sakwaNdolwane endaweni esentshona la ncane Rwanda indawo yakwaMakhulela lesethe yindolwane induna yakwaMakhulela. Sibonga kakhulu izindawo kithi esizizwa esuku zonke namandla lawo isiphathela zwalonke nje oChris Gandana ngiyabela kumama ongeligama la asidlisiya bonke nje abantu abantunga mini inkomo laba esingakaba singaqhambanga bakithi siyabonga indlela isiphathele zwe indaba isiphathela hayi lapha sizaloke sithanje kodwa le scratcher la isolution yeZimbabwe angeke izibe khona ngendlela abantu abayenza ngithi amaqembu ezobusazwe azama ukuthi ikuthi angazi ngoba baboni cause kumbe vela baboni into esifana nama solutions ngoba i cause izale solution kipa ini izane lokuze esihlalwe akwalo kwamaqembu qembu lokuningi lokho akusebenzi kuyasebenza khona kodwa uma ngabe bevumelana ama policies abo ukuthi besebenze endawonye bekhiphe izane esihlalwe kuyasebenza ilizwe libe right libe stable kahle ngoba lokho abakwenza izane never bekhiphe esihlalwe ukuthi kuzawala amaqembu ayi amaneka akangazi uma ngakuphela amaqembu engiwazwala suku zongakavalwa sikhule kumangaki bafiki 1000 be million angazi amaqembu qembu yana ala kaindawo amaqembu la ayazayeza kungasebenzeki kahle kuvoteli ngomunye nomunye ufuna ukudosela ingubo lapho khona so angazi bakithi ukuthi ilizwe lakithi impela abantu bengaboni ukuthi ufanele beyenzeni omunye uvula ngapha omunye uyaqhamuka ngapha mina laswaye ngathi hayi mina ngilaphathi kodwa yabona iphathi ekhethi ubuhlobo uvelani la hayi khanda lami impela yaqiniswa ehlayikho
sanibonani sanibonani basakazi bakaStudio 7 nabalaleli bonke nje kuzindawo zonke elikhona okhuluma yongomo ngibuya lupane esigabeni sasekana loba ejap ngilesicelo lapha ngizohlala ngicela njalo nje ngaso sonke isikhathi isicelo sami enginaso sithi sona why iMRP ingakhulumisani lezaphu kubanjwane ngenxa ukuthi iMRP yona izifunela amakhansela so izaphu ifuna ipresidential leyo abayitholo ukuba ngupresident right why bengakhulumisani ngoba ngamabanda esintwini wonke angaphe mathebeleleni bakhulumisane kubanjwani siye kukhetho kuba nje kubanjweni MRP kuvotele wona amakhansela lawo then kupresident ngale sifake usibangelizwe lo mfo kaNkomo uyabo so yiwo umbono wami enginawo ukuthi ngabe laba bantu bakhulumisana umqondisi umoyo lo sibangelizwe Nkomo bahlale phansi kukhulunyiswane ukuthi ndoda ngoba mina ngifuna amakhansela lani nani wena simele ngale kupresident ngoba iMRP ingaze yona iwini lawo makhansela vele kufana nokudlala akulanto vele abazayenza ngoba bazawina lobo bukhansela but bengaphansi kwayizana still akulanto abazoyenza angithi izami yabazi ingqondo yabo ukuthi ifuna ukuqumiliswa izobacindezela kuphela kulanto abazoyenza vele bengaze bekwini kuba amakhansela kulanto abazoyenza nakulanto abazoyenza so akulwiswele ukuthi sizame ukuthi ngapha kumakhanselers kuvotelwe iMRP ngale kupresident kuvotelwe usibangilizwe mfo kaNkomo ukwenzela ukuthi kube lomunye umuntu ngale ozaba lelizwi lathi lapho kuzahanjiswa khona ilizwi laya asikhulumele ngale phezulu ngoba kuma councillors bazophelela khonapha nje kuphela abanyathelwa ngezinyawo nje baphelele khonapha akulanto abazoyini njalo iMRP into omele bayinanzelele ifakelwe ilihlo kakhulu kakhulu ngoba istrategy ababuya ngaso asikho right esokuquma ilizwi ngeke nanamadoda ngale empumalanga bakuvumele lokho sibo right strategy buya ngaso ingayenzani yenzeni ngeke iqume ilizwe leZimbabwe bona kabalusele ukuthi kuvotwe kube lo muntu ozasimela kuphela lathi ngale kusetshenzwe ke ozasimela kwazi ukuthi amele ke yona devolution leyombe thiwa devolution amele devolution ukuthi okuvuka ngapha emathebeleleni kusetshenzwa abantu bangapha emathebeleleni abe lelizwi lokusimela ngale ukuthi imisebenzi yemathebeleleni disetshenzwa abantu bemathebeleleni kuphela yiyo nje into esiyikhalela ukuphela ukuthi kube lo muntu uzosimela ngathi but lokhu ukhampena ukuthi sifuna ukuqumilizwa ikuthi ngihlala ngesikhathi lo ngaphi uliquma kubani lizo uliquma kubani lizo okusala ukuthi bequme wena odufu ukumilizo ulizo yaliquma kuba kuneziyani igebenga leziya uyaliquma kubani lizo siyacela siyacela ukuthi iMRP ayihlalisane ayikhulumisane lo nosibangilizwe Mkhombo yona iMRP ingene kuma councillors usibangilizwe avotelwe ukuthi angene ku president imali sibe lo muntu osimela ngapha eMathebeleni ngoba icala likaNkomo mina ngibona uJoshua Nkomo ukuthi waba lecala abantu ukuthi yena avume ukungena phansi kwezani waye right uNkomo engena phansi kwezani ngenxa yobunzima wayesebubonile ukuthi abantu bakithi baphela wabona ukuthi solution ukuthi engene ngaphansi kwabo laba bantu kwenzela ukuthi abantu bakithi bengabulawa iyo kuphela into yenziwa uNkomo so Nkomo was not wrong waye right uNkomo 100% wazihambela umdala i-100% kala nkinga uNkomo abalayo ngoba la situation yangasona eso sikhathi eyampressure ukuthi angene ngaphansi kwamadoda lawa so ke siyacela ukuthi umqondisi umoyo lo sibangilizwe Nkomo abahlale phansi babonisane kukhulunyiswane bavotelwe bonke abafisa ukuvotela usibangilizwe bavote ngapha kuma councillors bamvotele ngapha angene ngoba nxa kungezwanga njalo awuchamisa uyathatha uyathatha uchamisa vele uchamisa uyathatha uyathatha still vele sizahlala sikhala futhi uyathatha uchami kodwa ke singa pressure ukuthi ulo usibangilizwe angene ngale lo umqondisi nabambe ngapha phansi kuma councillors lapho sizoba right
njani bantu ba studio 7 njani ba studio 7 lami ngiyacela le message lami ngizwakala ibalwa kudala lokho esithumela kodwa ama message tengazwakala ngiyacela lata kazwakala zwakala ibalwa emphakathini mina ngumqolisi lokumathanda khona lapha eGwanda uhlala ngasePitori mina lapha ntidayo lapha eiwanda kulalaba abantu laba bona abalokho besithi umqondisi weMRP kabambane loChamisa ukuze bakhiphe izano mina ngiyiboni lento leyo ukuthi kungasebenza ngokuba okokuqala lo Chamisa lo wawathola ama cities lapha kobulawayo lapha waba nezitulo zibambayo lapha kodwa wagijela ukuthatha amashona from le kwezimbo wabe walethe esindebeleni ubeni lati thina ngabe esindebeleni bekhona abantu abangazibamba lezo zitulo siliphambili ngoMRP phambili ngomqondisi asifuni ishona elizoncedisa thina lapha
salibonani salibonani ku studio 7 okhulumayo idewa likamama wendaweni yasenkayi okwamanje ngise South Africa ngithi abantu abavuke abavuke emaqandeni thina sadlula lapho siyuthi lathi singalali ngayizani PF dal kodwa sabona ukuthi akusizi besisenza okwakusifana lo Saul engakapheni ukuba nguPaul sizingela amakholo kodwa sakubona ukuthi akusizi sasithi zani PF izoba lojintsho kodwa kulajintsho silibonayo lamanje kuyala khona ukuthi kube le mali yeZimbabwe imali ilizwe liyaphila ngebondi ilizwe emhlobo bani manje 5 years yabo siyakwana behluleka lokuthi kube le mali yelizwe engakhona ukuthi isebenze indawo zonke abantu laba sebehlulekile lama usesikhundleni esikhulu kodwa wazi ukuthi izani PF akusela lo cela ukuthi lingancindezeli imali idliwe liphume nje kahle la sisakhethi ku opposition party ukuthi engenayo yipi kodwa izani PF yona hayo siyisuthi
balibonani salibonani salibonani bantu bakithi ku studio 7 njani okhulumayo ngumike sibanda hayi siyalizwa liyakhuluma mpela akungahlangana amaqembu angahlangani ungahlangana sithembeni njengokuvula amaqembu akungahlangana akungahlangana mina ngumlandeli wezabo kuthi akungahlangana manje liyasola lithi zabo yayihlanganile zani kodwa kwasisiza thina sasitshaywa ngamasotsha isimo sadamba sabangcono bangena kwa-alliance ye-MDC kwafanana so akungahlangana bengezabo bengalixwayisa lingahlangani kungahlangani lamanye amaqembu ongazithembiyo ukuthi khona ungakwenza okungcono uyayekele engene kwelinye iqembu kuphela ya kungahlangana lo othi kuvotele hlangane kuvotele uChamisa hayi ngokwakhe lo bayimvotela yena wayefuna kuhlangana bayimvotela yena ngoba ivoti lakhe lelizenza umehluko ke sikhuphe ishona sifake ishona uyabona kukhuthi uMorgan Tsvangirai kwafakwa yena uChamisa uChamisa umsekeli wakhe lishona vele uyishimena simbali ngoba kekhwezweni kazwakali kuze umuntu ocatshileyo njengojonathan mor akungahlanganwa sambeni sivota ungcono kuyavotela izanu kuloku uyavotela uChamisa into yenza abantu bebe ngamaphini bonke elizweni akuhlangana mpela akuhlangana uhlangana sambeni thinasesabi lutho siza lokho ezizokuthola kuyabe kuyikho owabalandeli abayilandelayo so singahlangana Lao,
Wegunga Mazi and Lina, Balalil Bay, Tristumele, and a WhatsApp Unombolo, Ezeti, +1 202 465 0318. Inhlanganiso zabensundu sithakazelele isigwebo esiphiwe abamhlophe abathathu ababulele onsundu uHamad Aubrey owayezigijimela nje uGregory Mike Michaels lendodana yakhe uTravis kunye nomakhelwane wabo uWilliam Roddy Bryan batholakale belecala lokubulala. UMongameli Joe Biden laye uthe uyasamukela lesi sigwebo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Mkhululi Ndabambi, ukuze sizwe imbono yakhe ngodaba lobandlululo kwele Melika.
Uyabona le into oyichoyo into i-issue ye-white supremacy. Uyabona uma sikhuluma nge-white supremacy ngapha balesibindi sokuthi bekukhulume kuyafanana lathi uma sikhuluma nge-gugurahundi it ushered in ishona supremacy. Abantu should understand ukuba that's exactly what happened. Ngapha kuliwa i-white supremacy which has been ingrained in the mentality of abantu. It becomes a very difficult thing to fight uma kungaze kube le prejudice against certain. So abantu laba balesifundiso ngapha kabesabi ukuthi bethi white supremacy bathi ukuthi okwamakhiwa iproblem yamathina lathi ekhaya uma siza kuya phambili something common identify kuhle.
Uma bakhona abathoniswayo lezi nsuku abalamacala okuthiwa khona babulala abantu abensundu, wena ngokubona kwakho udaba lolu ulubona njani olokuthi amapholisa kuthiwa ayabulala abensundu mahlayana? Kungakwenzakala lokhu kumbe abensundu laba babe bevele bephambanisile?
Uyabona uJoe Biden has already achieved his mission. Omunye wathena uJoe Biden was not put in there to be spectacular or to do anything. UJoe Biden was put in there to stop the madness. Lokhu sasese lo hulumendi onjengomgabe ohlale sithi hey ubani izinja sizabashaya sizenza so, you know, Islama Friji are not onora. You know, sasesilo umongameli ohlale thethisa abantu who was creating turbulence. UJoe Biden wafakwa to stop the madness. So he has basically achieved his mission to get us back to where into zokhulunywa ngengqo.
Ngokubona kwakho abensundu bayenelisa na ukuthi bazihambele kungela kwesabela ukubotshwa njengabamhlophe? Kumbe vele nxa ungumuntu onsundu kwele Melika kumele uhambe ucatshe? Ukubona njani wena?
Yabona iproblem le sayithola ikhona thina thina sivele Africa sithole sifike sisithi ama black American gafuna ukufunda gafuna ukwenzani njani thina safike safunda kodwa uzathola ukuthi lobufundile lobungafundanga still bakuthanje kodwa kule awakening le realization of ukuba izinto umhlaba as we know it it's a construct and sekwalandelwa ezinye izinto and some of izinto esizibonayo those abakhuluma nge-great reset although I'm not a subscriber bakhuluma izinto ezisobala zona lezona ozisho ukuthi njengoba thina abantu abamnyama izinto kusobala ukubana vele asithithwa kuhle kodwa uyazilawe kanti uhle wena usuhlale lapha e-America isikhathi eside loba bekuthi umuntu omnyama bekuthethisa kodwa at the end of the day uzaziphilela impilo yakho ukuthi lawe uzaba nezinto zakho uziphilele a good quality of life.
UMnumzana Mkhululi Ndabambi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazane sezisole omama abathi baza kuya phambi komuzi wentatheli zindaba uHopewell Chingono banqunule bageze. Izakhamizi zeWange zibikwa zilakho ukuxotshwa emizini yazo ngenyanga ezayo ukuze inkampani yamalahle yakwele China yembe amalahle. Izakhamizi zeWange zibikwa zilakho ukuxotshwa emizini yazo ngenyanga ezayo ukuze inkampani yamaChina yembe amalahle. ukusilela kwamanzi edolobheni leDede kubikwa sokufike kusibanga esibi, abantwana besikolo bebuyiselwa ezindlini ngenxa yalolu dubo, lanxa nje sebezaloba imihloliso eqakathekileyo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande, ngisithi divananini lontungameli Nkomo ngomvulo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu linakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.